Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla zingu-29 Mbandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe bayazikhohlisa ngokuthi bafuna ukhetho lwenziwe kakutsha. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu e-Amnesty International ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhamba xathu ngonyawo lukamoyi umnumzana Robert Mugabe olokuhlukuluza abaphikisana naye.
Kulabantu abanjengabo Sikhala odobha Sikhala olokhe etholisiswe njalo kungapheli, olokhe engakagwetshwa kodwa uyadonsa vele isigwebo sikhuluma nje.
Amapholisa athi sokubuthwe abathayeli abedlula 26,000 abephula umthetho phansi kohlelo oluthiwa Operation Tame the Traffic Jungle.
Liqiniso ukuthi kade bekhangelele ama-public service vehicle labo abahamba bengana amaphepha akwanileyo emgwaqweni, kanye bekhangela laba esingathi thina ngabo windi.
Kodwa abanye abathayeli bakhala ngokuthi lolu hlelo ngoluhlukuluza nje uZulu.
Akula abantu abangakwenza ukuzama ukuthi baziphilise lezi muli zabo, bahambise abantwana esikolo, bathole imali zokubhadala amarenti abahlala khona, bathenge lezi muli zabo njalo ukudla, baphile abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa labalandeli bakhe bayazikhohlisa ngokuthi bafuna ukhetho lwenziwe kakutsha. Ekhuluma izolo emhlanganweni wedale elimqoka lebandla le-ZANU-PF ele-Politburo eHarare, uMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi angalaleli labo abaphupha libalele. Umnangagwa uthe inkokheli yebandla lakhe sokumele ibophe ziqine isungule inhlelo ezizathuthukisa impilo kaZulu. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa yena umi ngelokuthi uMnangagwa kasoze aqhubeke ebusa kuze kuyefika umnyaka ka-2028 ngoba waqilibezela kukhetho. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuyandlodlobala elizweni, njalo ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhamba xathu ngonyawo lukamoyi umnumzana Robert Mugabe olokuhlukuluza abaphikisana laye. Linhlanganiso yethule lumbiko ekuseni lamuhla phansi kwesihloko esithi Human Rights Under Attack. Ithi abantu bayahlukuluzwa nguhulumende kaMnangagwa, kanti labo abazama ukutshengisela ngokuthula bayavinjwa kumbe ukubotshwa mahlayana. I-Amnesty International ithi inhlanganiso ye-SADC le-African Union kumele zingenele kudaba lweZimbabwe ukuze kuqedwe ukwephulwa kwamalungelo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube okhokhela njalo inhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association.
Vele abantu babekhangelela into erongo ukuthi osengenile ngemva kwaMgabe uzabusa ngendlela elomehluko. Umbuso yiZANU-PF iyo ephetheyo, kayitshintshanga lokho iyo eyangena mhlaka-18 April 1980. Ngakho-ke kungatshintsha obusayo ovela kuZANU, kodwa impawu zeZANU zizabe zilokhu zibonakala. Yikho lokho okukhona, asingakhohlwa ukuthi inhlangano yezepolitiki esembusweni yiZANU-PF. Kungabe kuhluke ukuthi usekuphume umgabe kwangena umnangakwa kodwa iZANU-PF ayiphumanga. iZANU-PF lokhu isesihlalweni ngakho ke obekhangelele ukuthi kungaba nomehluko kube lokuhlonishwa komthetho lwamalungelo abantu ubekhangelele okubi kakhulu. Umnangakwa uhamba ezinyathelweni zikamgabe ngokuba bobabili bakuZANU-PF balandela inhlelo zeZANU-PF yiyo indlela yayo iZANU-PF yona le.
Kodwa abeZANU-PF Ncube bathi kulo mbuso okhululekileyo eZimbabwe ngoba abantu bakhuluma intando yabo kanti layo umongameli Mnangagwa simuzwe ekhuluma ku-United Nations esithi usegxilise umbuso wentando yeningi yeZimbabwe.
Ngasiloqiniso ukuthi abantu baphila impilo enhle eZimbabwe ukuthi amalungelo abo ahlonitshwa ukuthi bayakhuluma lokho abangabe bekuthanda ngesikhathi abathanda ngaso okuvunyelwe ngumthetho welizwe. Ungananzelela abantu abaningi sikhuluma nje njengamanje kulabantu abanjengabo Sikhalo Jobu Sikhala olokhu ethonisiswe njalo kungapheli olokhu engakagwetshwa kodwa uyadonsa vele isigwebo sikhuluma nje. Ungakhangela ukuthi abantu bavinjwa njelwa njani inhlanganiso ezizimeleyo zivinjelwa njani ekusebenzeni. Ungakhangela indlela okhetho olubanjwe ngakhona. Ungakhangela nje izinto eziningi kubotshwa njalo nje kwabantu babotshwe bakhululwe. Ungakhangela ukuthi amalungelo abo avimbeleke njani abamacembu aphikisayo azange bavunyelwe ukukhankasa ngendlela ekhululekileyo. Kuyakuvezela kahle kamhlophe ukuthi kakula nguquko ekhona kusuka ngo-2017 unyawo lokho lekungoludala lona liyana kungabe kutshintsha izicathulo kodwa umnikazi lokhu emunye lokhu kucatshangwa ngendlela efanayo lokhu kusenziwa izinto ngendlela efanayo.
I-Amnesty International ithi kumele iSADC le-African Union zibone ukuthi amalungelo oluntu ayahlonitshwa eZimbabwe. Kahle kahle kuyini inhlanganiso lezi ezingakwenza?
Yebo kambi inhlanganiso ezinjengabo SADC o African Union le United Nations zingakhuthaza amalunga azo ukuthi ahloniphe amalungelo abantu kodwa lowo mthwalo ungwabantu bakulelo lizwe. Abantu beZimbabwe abayeke ukukhangelela umsindisi ovela kwenye indawo. Ngakho umuntu ozavela kwenye indawo ayikho inhlanganiso ezavela kwenye indawo ezabakhulula ezatshintsha izinto eZimbabwe. Ubona kumele kube yibo abathi asifuni ukubuswa ngokungahlonitshwa kwamalungelo abantu, sifuna kuhlonitshwa amalungelo ethu. Bakwenze kucace bakusukumele khona lokho uzabona ilizwe liqonde. Kodwa nxa ngabe begoqa izandla belinda umsindisi besithi ukhonozayo khonozavela kuSADC khonozavela ku-United Nations khonozavela ku-African Union kuzahlala kunje kube kubo kwedlula lokhu kuze kube ninanini.
Hello ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe obexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Amapolisa athi sokubotshwe abachayeli abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasithupha 26,000 ilizwe lonke jikelele abephula umthetho phansi kohlelo oluthiwa Operation Tame the Traffic Jungle. Eloba enkundleni yokuxhumana eX, amapolisa athi iningi lababotshiweyo abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 10,204 ngabezimota ezithwala abantu zingelamvumo ama Honda Fit lezinye okuthiwa imshikashika. Kwabotshwa labo windi abafika phose inkulungwane ezimbili 1761. Ngesizwe umlayezo esiwuthunyelwe nguNobhala Jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Passengers Association umnumzana Paul Makiwa.
Siyayibonga iprogram le eTonyona Tame the Traffic Jungle esithemba ukuthi siyibona ukuthi ihamba kahle. Liqiniso ukuthi kade bekhangelele ama public service vehicle labo abahamba bengana amaphepha akwanileyo emgwaqweni. Kanye bekhangela laba singathi thina ngabo windi. Kanye lokukhangela eminye imithetho eminingi ekade ikhona ukuhambirana lemgwaqweni okungabe kuyephulwa ngabahambi abaningi nomuthi okuyephulwa izimoto eziningi. Sikhona lapha nxa sikhangele bona amapolisa lapha abenza khona ama roadblocks abo. Isicelo sethu ukuthi babe lalo asingathi ngama safety measures okufana nokuthi bafake i-sign police ahead, bafake ama drum amahle kanye lama cones amahle. Hayi ukuthi kwesinye isikade bayaphonga udobha nje ama drum angalalo ukuphendwa nomuntu okukhanya ukuthi alani, begcine besebenzisa amatshe noma ukuthi ama tire. Lokhu esithi thina akuhambelani le safety health environment leyo siyakwazi ukuthi la isithole ku-police charter. Siphezulu khona lapha sibona ukuthi sinamabhasi amaningi lawo angalama number plate, amanye angkhona angabhadeli noma lomthelo lawo esingathi ayenzakale ukusuka ngo-2019 kuze kube namhlanje. Nxa ngikhuluma lamabhasi la ngikhuluma ngamabhasi a-undertake of ZUPCO. Ngokunjalo siyacela ukuthi uMinister we-Transport noMinister of Home Affairs babone ukuthi abanikazi bamabhasi alabo bayabhadala imfanelo ezimele zibe khona emabhasini wona la. Nxa singakhangela izihambi lapha lalaphana kanye labona lapha esingathi bona ngabanikazi bezimoto bangabe bephuza ukuthi bafike emsebenzini umuntu baphuze ukufika ezindlini zabo, kodwa siyacela ukuthi kabe lokho bemanyane namapolisa njengoba uhlelo lolu lukhanya ukuthi lulondoloza imphefumulo yethu. Nxa sikhangela indaba yamafezi lapha lalaphana abanye abantu bangabe sebefuna ukuthatha advantage ukuthi bacharge imali eningi, kodwa ke la sithi kulabo abanamaphepha eneleyo kaba yale lokho becharge imali efaneleyo njengoba nxa sokunje babe sebeyenelisa ukuthi batholakale bethala ama trips amaningi. Kulabo esingathi thina babotshiwe betholakale ukuthi basesedini elingasilo lomthetho, siyacela ukuthi bona ama operators wona la njalo njengoba i Road Motor Transport Act iyavumela ukuthi kube lama meter tax lama 9 meter tax, njalo siyacela ukuthi uMinister of Transport yozona lezi moto ezingeze emshikashika makazivulele isango ukuthi zihambe ziyo register ukuthi ziyenelise ukuthwala abantu, njengoba lapha uhamba khona imoto lezi ezincane ezemshikashika kakwenelisi ukuthi kungene amabhasi noma amakhombi. Nxa sikhangele abantu abaningi abahamba emgwaqweni siyabona ukuthi bayawulandela umthetho, sokuzathi nje abalutshwana yibo abatholakala bengawulandeli umthetho. Kodwa ngengalokhu sithanda ukuthi sikhuthaze ukuthi umuntu wonke osebenzisa umgwaqo kazame ukuthi alandele imithetho yasemgwaqweni.
Lo ke ngumnumzana Paul Makiwa onobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Passengers Association. Silokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lomtshayeli umnumzana Edwin Dlovu ongukhansila wedolobho lakoBulawayo njalo engusomabhizimusi, yena othi lanxa lolu hlelo lukhangelelwe ukulungisisa ubudlwangudlwangu obusemgwaqweni, indlela lwenziwa ngayo ayiqondanga.
Amapolisa eZimbabwe Republic police alohlelo kobulawayo lapha kuluhlelo ke lokubopha ke izimoto zemshikashika lezi esingathi ngama Honda Fit la mini michova amakhombi ke angekho emthethweni kunye lezinye imoto nje ezihamba ke zephula umthetho zisima endaweni lapho kungamelanga zime khona, ezinye njalo ngezingena ke ama light e robot ke ebomvu kanti kuyabudingakala tizime baphakathi kwalo ke lolo hlelo ke amapolisa kulo hlelo ke esingathi thina yebo kambe alulubi luhlelo luzama ukuthi edolobheni ke kube lomthetho izimoto zisebenze ngendlela eqondileyo. Mboni ngani hachi asohlelo singalusola la kungakhathalekile ukuthi lohlelo lwenziwe ngasiphi isikhathi, kodwa ke mboni ukuthi lohlelo liqondileyo kuyadingakala ke ukuthi idolobho ke kube lomthetho izimoto mota zihambe ngendlela eqondileyo, njalo lezi ezifuna ukuthwala abantu kube izimota ke ezilobisileyo zabhalisa ukusemthethweni zibhadala imithelo edingakalayo ukuthi ziyibhadale.
Kukhona okungaba kusenza ukuthi abantu bengalandeli imithetho ikakhulu bona laba abemshikashika ukuthiwa ibababotshwayo, kuyini kahle kahle bayenza ngabomu na kumbe kudubeka ukubangela ukuthi bagcine besebenzisa imota zona lezi?
Yebo kambe lolu hlelo lukhona lwenzakala edolobheni lakoBulawayo ke kubotshwa ke kwezimoto zona lezi ezemshikashika, kodwa ke eqinisweni labo bantu asobantu abazenzayo kumbe abazenzisayo ngumumo welizwe, umnotho welizwe uphansi uwile, akula msebenzi, akula abantu abangakwenza ukuzama ukuthi baziphilise lezi muli zabo, bahambise abantwana esikolo bathole imali zokubhadala amarenti abahlala khona, bathenga bathengele izimuli zabo njalo ukudla baphile abantu. Yikho sibona ke imoto zemshikashika ziba zinengi ke umuntu angathola imali secabanga ke ukuthenga ke imoto yemshikashika kwenzela ukuthi aziphilise. Yikho kasinyeke siwasole kangako kodwa kumele sikunanzelele ukuthi konke khona lokho kubangelwa kuyini, kubangelwa ngumumo welizwe, umumo welizwe akumanga kuhle kwezomnotho, akula misebenzi, akula mali, akula njalo ezombusazwe eziqondileyo, abantu ke abaphathekanga kuhle elizweni. Yikho ke sokuyindlela ukuthi abantu baziphilise ke, yikho sithi mina lanxa nje kudingakala ukuthi ke kube lomthetho, kulandele umthetho elizweni, kodwa ke okunye ke kubangela ukuthi ke abantu benze nalendlela benza ngayo kungabi lomthetho ke ludubo lukhona elizweni kulokuhlupheka okuningi okukhulu kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ukhansila wakoBulawayo njalo ngumtshayeli obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenew zimbabwe.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo elakwele Namibia umnumzana Bernardus Swartboy uthi umanyano weSwartdag uyekelela eleZimbabwe liqhubeka licilibezela kukhetho sonke isikhathi kungenziwa lolu khetho. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi isiphathamandla somsakazo weZBC umnumzana Robson Mandu usemiswe umsebenzi ngemva kokucela ucansi kumsakazi uFarai Juliet Magada osebenza laye khona le eZBC. Leli phephandaba lithi lile milayezo edlula imizuzo efika phose amathumi amabili ekaMandu ecela ucansi kuMagada obefuna ukuphiwa imvumo yokusebenzela eHarare. UMandu ubikwa esithi ubesithi engaphiwa icansi uzavumela uMagada ukuthi ayosebenzela eHarare asuke koBulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 labadalali beStudio 7 ya eshilo udabuka okukhulu kakhulu ngalowo baba lo othilizwe liyakhiwa liyaphambili. Angazi ukuthi bayakha phambili kuyaphambili kuphi ngoba ilizwe balibulala since baqala ukulibulala beqala ukubusa ngoba kulanto edivelophayo abayiyenzayo just ukuvuselela lokho okwafayo kunye nokunye. Imigwaqo nanku umgwaqo ungabheka umgwaqo uma usuke eBedbridge lapho siyabamba iBulawayo umgwaqo ugubhekile amakhampani abalekile amaningi abantu bayahlupheka bagcwele umhlaba wonke-ke. Lama ukhulume elizweni wabukhulu ukuthi kuyezimbabwe vele abantu bekubheka nje njengomuntu nje ohluphekileyo umuntu ongenancwedi babhizi manje bafakana ezikhundleni akula nto abayenza bafuna ukutshontsha bafuna ukuqedelela ilizwe. Ilizwe libolile leli libole ukubona hambe kuhambe ngofolosi road usuke eBulawayo seluqala ubheka umgwaqo ukuthi ugubhe kanjani angazi ukuthi ibona ilizwe abantu balilakalile ayi laba abantu bazihluphekisa she and lisazohlupheka abantu bakithi sazohlupheka okunye le 5 years leli zoyibona abantu uma besuke eBedbridge besiya koBulawayo sekuyamele bathenge izikephe ngoba kugubhekile lapho amaphotholo akulungiswa lutho usethi baprotekthe into zabo lezo abazitshontshileyo kwamanje baphume kahle bavume ukuthi badliwe bengatshontshi amavoti. Umthetho siyawazi asike ukuthi abantu uma bengekho kuphalamente lapho abafundanga siyakwazi yonke into eyenzakalayo siyayibona asike ukuthi iziphukuphuku.
MaStudio 7 ngabe livuka njani ma-councillors akoBulawayo uDavid Goldthart is a senior member odeserva ukuba mayor wakoBulawayo. Angazi ukuthi lo munye othwisha ngokuthi bakhethelwa bakhethelwa vele ubaba nxa umuntu engubaba ekhaya uyatshaya umthetho so ichaminisa uyafaka iwedi from iHarare kunangani mina liye muntu nje ngihambe koBulawayo ngibe selikhethana ukhethiwe lo akazange ukuthiwe dictatorship ayi kukhethiwe ama-councillors wavotelwa wafaka ama-objections azange kube lomunye ofake i-objection njalo umsekeli wakhe waba same story futhi singabibe ingqondo yokuhwaba yokuhwaba i-5 years iyaphela sizokhetha omunye futhi umele
umlayezo lo wawuhambiswa iy'ndawo zonke eziyakhelene nezimbabwe ukuthi amabhoda avalwe from 7 sisebenzisane sonke ngoba ukuthula ngokwethu sonke abasemazweni ngalawo aseyakhelane nezimbabwe abazame kakhulu ukuthi 7 October amabhoda sabe sithole amaphepha okuvumele ukuthi bayoyenza shutdown laba abangavunyelwa khona bangadluphi abafuna igalo yokuthi ama-embassy avale the whole world la kune-embassy yezimbabwe khona asizameni sibili ukuthi siye siyobambisana bavale ama-embassy angasebenzi kwenzela ukuthi mna ngakho e-AU ebadiki e-EU sonke nalo commonwealth sizobona ukuthi si-serious
linjani bantu ku-studio 7 hey awune indawo leyozitawana leyayi indawo le lamahambisanda kahle le kutona utana tela omama bethandana wota amadodara ethandana wota ayinto akhona la vele ayiyenzela usisilana umali esile njengize efake i-odio laye esithi awusize file ngazufile omunye umama sibini aye into yakhona vele ayikho rayithi
ye ngabe livuka njani basakazi bethu abahle abe-studio 7 ye igama ngiyiprovide 7 ngikhona lapha ePitori eGauteng
laphana nangubaba uDube laphana nyamuzwa uyaphawula laphana uyakhuluma ngendaba yeGooground iGooground ila manje abantu basasebenhliziyo ezibuhlungu so yena engathi kwakuyimpi ayisilwa le-PF rap no laphana uyaphazama laphana ubaba uDube akazama ukuthi eyilungise lento leyo engakhuluma into engasiyiyo umnumzana Witness Dube
mbalekele isikadi kengedlulise lokhu bantu kengedlulise lokhu siyabonga sihlobo zami basakazi abahle labalaleli ke bengilesicelo mina nje sibona ukuthi umdala wenu lo zithi ungukhumalo wenu lowo ogugele egoli ngokuswela ingqondo ngani uyayekile ube kwethukuthamisa ngani uyayigada indaba engabuya ngazokhontesta yena aba ngupresident phela sibona ukuthi umqondo wakho ungaphi kuloku wethukuthamisa ethuthamisa emini uyi-3PC ebusuku uyizanu kuthuka ukudelela udelela thina kadeleli ithamisa wagugele egoli ngokuswela ingqondo lakathesti loku efuna ukube uwona izinto lekuvoteni kabuyi ofuna ukubathunebeza abantu wakhe ngobani siyacela ukuthi ngani uyakasihloniphi umdala wento okuthiwa ngukhumalo zithi ungumdala akula muntu omdala olengqondo ezibolileyo njengalezi zibolile ingqondo yesazama ukuzezala ube kwethukana lochamisa indaba engabuye ezokhontesta yena akula muntu omdala olengqondo ezifileyo njengalezi siyabonga
ithola njani balalo be-studio 7 ngofela iqinisa lokhulumayo uyazi amadoda ezanu p f nabafazi bakhona uyazi bafana naloya umfazi indoda leya edlisiwe edliswe ngumfazi ngoba nje indoda edliswe ngumfazi phela konke lokho okushiwo ngumfazi iyakumamela umfazi engada kube nje iyakumamela kuyafana nje exactly nomnankagwa umnankagwa uzenzela umathanda nje uyazikhethela uzingenela ngale aziphumele ngale angazi noma umnankagwa nama-advisor unawo noma akazisebenzisa ama-advisor angazi ngoba the way ozikhethela ngakhona abantu abaseduzane naye surrounding him ukuthi vele uzikhethela ifamily yakhe nje ukuthi ifamily yakhe akube yiyo emsupporta ifamily yakhe akube yiyo vele ohamba nayo kodwa kube kukhona amadoda abanjengabo gawulela abo ifi ngabo kuthiwa mpela ngabadoda mpela lawo ngabe ngithi hayi badlisiwe labo umnankagwa wabadlisa ngazi ukuthi ma ngabe behleli bonke nje nabo umnankagwa lapho kutho ukuthi ukhona umnankagwa obachuphela khona ngozipho ebafakele ekudleni ngoba the way umnankagwa abamsaba ngakhona abangakwazi ukumchallenja ngakhona akusimadoda la ngamadoda ngamabhulugwe nje abo gawule labo bochuma labo bonke labo bonetizana hayi ngamadoda ngamabhulugwe nje ngoba ungathi nje into nje vele abayihlalele lapho kuzame ukuthi bona bavume nje lokho okushiwo umnankagwa bengakwazi kona ukuzilwela bangakwazi ukuzikhulumela abakwazi phela ukumchallenja umnankagwa angazi ukuthi mpela ama-advisors kahle nawo athini ma kuyukuthi azobona umnankagwa uphuma angena azidiliyele nje phezu ngoba futhi akababoni ukuthi ubona ngathi izanu yakhe i-1 nezibhabhe ikhampani yakhe
<t->.
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela ke balaleli lingathuki njalo lisithumele imilayezo emfitshane engedluli i-2 minutes. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende wele Melika.
Ngesikhathi umhlangano we-United Nations General Assembly uphela kunyanga kaMpandula, abakhokheli bamazwe omhlaba baveze imizamo yokulwisana nomkhuhlane wofuba we-TB ongumkhuhlane obulala abantu abaningi emazweni omhlaba. Umkhuhlane wofuba we-TB usuleminyaka uhlasela abantu emazweni omhlaba. Kucatshangelwa ukuthi umkhuhlane lo uqhubekela phambili uguquka njalo ubulala abantu abaningi. Naloba umkhuhlane we-TB uvikeleka njalo uselapheka, uqhubekela phambili ubulala inkulungwane ezine ngelanga njalo uhlasela abantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu. Ngumkhuhlane owejayele ukuhlasela abampofu, abangela kudla okwakha umzimba, lalabo abangafinyeleli ukwelatshwa. Emhlanganweni obukhanyela umkhuhlane ofuba le-TB lo, abakhokheli bamazwe omhlaba babetha izinqumo okufanele zigcwalisiswe ngomnyaka ka-2023. Izinqumo lezi zigoqela ukufinyelela nokuvikela abantu abasengozini yokubamba lomkhuhlane abayisilinganiso sokungamachumi ayisitshiyagalolunye ekhulwini. I-90% lokwelapha abantu abalomkhuhlane we-TB, ukulungisa umuthi owodwa owokuvikela abantu ukuthi bengabambi lomkhuhlane, lokubona ukuthi imali zokwenza lokhu ziyatholakala. I-Melika isebenzisa inhlanganiso ye-USAID isisungule inhlelo ezintsha ezisekela amazwe athiyeneyo ukulwisa umkhuhlane wefuba owe-TB. Lokhu kuphakathi kwenhlelo ze-USAID ezemali edlula izigidi ezingamakhulu amathathu lamachumi ayisishiyagalolunye, 394 million, ezihlose ukulisa umkhuhlane wofuba owe-TB ngomnyaka ka-2023. I-USAID izasebenzisa imali efika ku-$8.5 million ukwengezelela usekelo lwenhlelo ze-TB endaweni ezilokulisana ikakhulu endaweni ezilabantu abasengozini yokubanjwa yilomkhuhlane e-Ukraine, Afghanistan, leBema. Ngasikhathi sinye ilizwe elilodwa kumbe amabili aqakathekisa i-USAID kunhlelo zokulisana lomkhuhlane wofuba owe-TB zizaphiwa enye imali edlula i-$15 million kuwona lomnyaka ukuze zisungule inhlelo zokuhlola lokwelapha lomkhuhlane. I-USAID isebenzela ndawonye le-Smart for TB Consortium ekhokhelwa yi-Johns Hopkins yasungula uhlelo lokuchwayisisa ngokuvikelwa kwabantu ukuze bengabambi umkhuhlane we-TB ngenhloso yokuba lomuthi ovikela lomkhuhlane okwesikhathi eside. Njengenhlanganiso epha imali eningi ekulwisaneni lomkhuhlane we-TB, i-USAID isiphe i-$4.7 billion eyokumisa umkhuhlane lo kusukisela ngomnyaka ka-2000. Isebenzela ndawonye lezinye inhlanganiso, i-USAID siphephise abantu abedlula i-75 million. Umzamo lo osanda kusungulwa uveza ukuzinikela kwe-USAID ukuqeda umkhuhlane wokuba owe-TB emazweni omhlaba.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende wele Melika.
Bye.
konke lapho yakhona ungikhumbule. Remember me, ingoma kaLucky Dube sigqubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje singakehlukani esikhangele inhloko zendaba. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu e-Amnesty International ithi umongameli Emmerson Mnangagwa uhamba xathu ngonyawo lukamuyi umnumzana Robert Mugabe. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo. Igama nguChris Gande, kodwa lingakhohlwa silazo ezinye ngo 7:30 sekuzonke ntambama.